abantu nje abazama ukuthi ba service bona ukuthi benenza ngono obekunenge ngathi sawu futhi ungakhohlwa ngoba ukuthi phela umumulo wesikiwo athesi kunenge okusihlupha okusihluphileyo kakhulu izinto zabo Russia labo Ukraine ziyasi affecta lathi khona ngapha konke lapha siphuma phakathi kwe-COVID siphuma phakathi komumo onzima nkomo ongasho ukuzenzela kodwa okwenziwa okunye kwakhona okunjakhona kokuvelela ngaphandle kodwa ngithanda ukuthi ngithi mina minister lo governor Reserve Bank governor babhizi bayalwisa ihlupho esilalo eZimbabwe okunye kwakhona nkomo i-corruption nxa besenza so umomthuli nxa evala lapha isikala lesi esivuzayo babhukuza esinye xa bevala lapha isikala esivuzayo umthuli lo mankunya amatshoti amatshoti la avula esinye amatshoti futhi akhona yonke indawo kumabandla wonke akhona izigana amaswele akhona abangela khona ukuthi umsebenzi kamthuli ube nzima kakhulu laba abanye be-opposition bonabo yibo bafuna ukuthi umthuli ayehluleke abayibo bafuna umthuli ayehluleke okuguqela la ma-sanctions nalesho ayiwo esiphakathi kwawo kodwa okukhona ukuthi le-corruption ivele ikhona ungakhangelela kuma-councils nala awe-opposition kanye namadorobheni lapho ukuthi i-corruption injani ukhangele amadolobheni layeoo-victoria falls nani corruption yodwa nkonkomo akula kungcolile kodwa namadorobho wena la abanjwe yi-opposition.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesike samuzwa laye ekhala ngenkohlakalo i-corruption elikhuluma ngayo baba Gawule. Kodwa abaningi bayakhala bathi lanxa sitsho njalo esithi kule nkohlakalo ngitsho la kuhulumende kungela lutho olwenziwayo kunjalo kungenxa yokuthi abantu abenza inkohlakalo ngabangane bakamongameli Mnangagwa. Lithini ngalokho?
Nkomo, yazi umongameli wabumba iZac wayinika amandla ukuthi yenze yonke ukuthi emandleni ayo ukuthi ibophe ihambise abantu emthethweni na. Kodwa-ke okumangalisayo nkomo yokuthi abantu laba iZac kunye namakhothi upresident akahambe sebafuqa ukuthi ngenani laphana ngenani laphana kumele benzele umsebenzi wabo njengoba amazinyo bewaphile kamele balume ngoba amazinyo bawaphiwe